siziba lapha abaningi lemazi lokuthi ngubootcamp nofa sizibiza nje ngokuthi ngubootcamp. Ubootcamp ngobunye abantu abasungula into lezi ze-digitalization in the 90s lapha bekhokhela umcabo uJoshua Ngugo. Yena labantu abanjengabo Strive Masiwa, labantu abanjengabo Nigel Chanakira, labantu abanjengokamshila, yibo abantu ababephambisa ukugaza into ze-digitalization. Kungakanjeni amasela lawa athe sengena kusiya phambili. Kwathi kusuka lapho abantu bantu bakhumbula ukuthi kusiya kufika into le kamaselula yama-mobile phone. Nguye owayephambili eyisebenza indaba naleyi bani. Lo ndodazi wonke layo ngumanjiniyela uStrive Masiwa.
Ye, kodwa ubona ngazani po akwenza kwakhanya sekuze kungabe kuyini. Ukhanya manje into evula kakhulu.
Kakhulu yabona ukuthi ungathi uyaqalisa sibili khona kuphana kufakwa amakhebhuli amafoni ama kuqalisa sibili expansion yama-land line eZimbabwe. Ikhampani ka-Kenz yayiphambili khona phana kugejwa kwama-trench. Nguye wayephambili khona phana u-bootcamp ukuthenza zonke izinto lezi. Nokho nxa sithi siyakhanyela nje ilokhu zela into ye-mobile engingayikhuluma nguye wayephambili. But kakhulukhulu enye into abantu abangabe bengazi ukuthi abantu abaningi abasuka kobulawayo besiyahlala eHarare behanjiswa imisebenzi kumbe siyafunda. Abantu abaningi bebefikela kuyo bootcamp khonaphana eHarare esingathi emthonjeni. Yikho abantu abaningi bengimazi njani besingathi ngu-president. Nxa kuyinto ekhona yokuthi u-chemist unika thuba kobulawayo isinda kakhulu eHarare. Ngokwani ngumuntu wakobulawayo ohlonishwa ngabama-chemist ehlonishwa ngezombangazwe ehlonishwa ngezamabhizinisi. Yena ngokwakhe isimo sakhe wayeyinkokheli.
Ye kuthe khonapha segula so kulento ezinjalo kungani konke konke kwasekubambanga kambe kwahamba njani okungani kuhamba kona.
Ye umuntu bese ukuthi ubootcamp sokule minyaka engezwa kuhle lapha kulesi khathi iminyaka edlule lapho bewatshaya istroke khathesi futhi kakho bengani uhlutshwa ngama-kidneys yikho nje khona okungathi hayi kucineni kumkhuleli ayi bengani sekhula sile minyaka eyi-77 kodwa asingathi asingathi ukuthi usekhule kukhulu but khonokho nje ukuthi yokuaba le stroke lokuthi ama-kidney akhe besisala yikho kunjani okusuke kwamkhulela le izolo.
Singathi abantu bazamkhumbula ngayo.
Abantu bazamkhumbula kakhulu uChemist ngokuthi wayengumuntu esingathi ngesilungu bathi visionary. Umuntu wayebona ngasese into ezingakabona ngabantu abaseduzane. Wayekhaliphile kakhulu ekusunguleni amabhizinisi abantu abaningi abantu bengawaboni especially lawa abayi-engineering. Wayelombono uChemist ukuthi nxa ehlezi lawe ukhuluma laso uyasubona ukuthi hayi umuntu lo is 10-15 years ahead of into esizibonayo kathesi. Yikho kakhulu abantu abazamkhumbula ngayo. Lokunye kakhulu ubootcamp abantu babebuya especially ama-politician wonke awezanu lawa ezapho bekhuluma laye ngasese. Ngoba naye ngafuna ukungena kakhulu ezombangazi kodwa babuya bembuza ukuthi khathi ibootcamp lokhu singakulungisa njani kumbe lokhu singakulungisa njani kumbe nxa ukuthi kule bizo elalifuna ukuthi liyefikiswa kuzaphu ngasese kwakudinga khona phana uchemist eHarare ukuthi elifikise. Nxa kule lizwe kumele liyefikiswa kuzanu ngasese livela kuzaphu kwakudinga nobootcamp ukuthi njani elifikise. It was an important personage for inkulumo ezinjalo.